Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so thina sadecida ukuthi besingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to. So we started an initiative into the Black COVID Relief Program. That initiative aim is to show abantu abavulnerable, abantu abaswelayo.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele gcikwane le coronavirus elizweni ngesikhathi abatsha beqhubeka ngenhlelo zokusiza abaswelayo.
Akusisebenzeli ngoba amabutho akhonofu ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu kusimedangani akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke.
Lonyaka eleZimbabwe linanze usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day nesikhathi uZulu ekhala ngokuhlukunyezwa. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo basele bebambe ongaphansi ngemva kokuphindela kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lingakhulumisa nangalabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus elizweni. Asebesinde kuleli gcikwane sebedlula inkulungwane lengxenye 1524. Labulala abedlula ikhulu 104 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,055,000. Labulala inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,582. Abekolejini le-John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.1 million abafunyenwe bele gcikwane le-coronavirus. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 737,285. Abenhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha lokho beqhubekela phambili besiza abaswelayo ngalesi sikhathi elizweni kule lockdown yokumelana lesifo se-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu bathi njengoba iningi labantu elizweni liziphilisa ngemisebenzi yezandla, i-lockdown isithiye izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala. Inhlanganiso ye-The Black Movement ekhokhelwa ngumnumzana Simon Magama ngenye yenhlanganiso ezasungula inhlelo zokusiza abaswelayo. Umagama uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Inhlanganiso The Black Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media abo ma Twitter, ma Facebook nabo Instagram. Injongo yethu ngeyokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela bakhone ukufunda ama skills about ama business.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we viewed hundreds of people budwana okwamanje. Siqale ngase Harare lapho esize khona abantu from ukwazana, even went as far as uMtoko nabo Marundira. Abantu esibasizayo sibathola ebulenjini ku social media. That's why ubona ukuthi abantu esibasizayo they are scattered because we getting them endaweni ezishiyeneyo. okwamanje even kobulawayo sinogogo onefeeding scheme yakhe. We got that contract through a young man called Tawanda Mucheiwa. We brought the issue of gogo ukuthi ugogo unabantwana abaphekela ukudla ukuthi bebesidla ama-feeding scheme. I sent out my representative from Bulawayo, the volunteers from Bulawayo. Bahamba kugogo waya asisa sabuncha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhoza khona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo unefeeding scheme yakhe nabantwana ababot 30 to 40 people.
Sikhuluma nje elizweni liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubhodabhoda vele akuvunyelwe. Sike uke wangichasisela ukuthi ukudla lokhu okunye liyakuthatha from e-South Africa buhamba e-Zimbabwe, okunye liyakudinga phela elizweni. Uhlelo lwe-lockdown seluphazamise na indlela elisebenza ngayo?
Kunzima Mike Pande ngale. Abantu abasisizayo ukudistributha ukudla kwethu ma-volunteers. So yabona njengama-volunteers abanye abanayo i-access yokuthi bathole ama-permit awuhambisa. So you find out amanje sinabantu ababili nje abanama-permit ukuthi babe behamba be-distributor ukudla ebantwini. So okwamanje nathi sike saba affected especially when it comes to movement yabantu. So but sike sithi lapho esikhona khona ukuthi siyakhona ukuhamba maye ukuthi akula amapholisa abahlupha abantu erodini or anything yenzakalayo, then so deploy abantu bahambe bayodistributha ukudla ebantwini.
So awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo, mayelana nenhlala nemiso yenu i-The Plug Movement, kumele ayeze.
Hayi, uma ukutwitter iyendlu yethu ithi The Square Plug. Uma ukufacebook Square Plug again. If you're on Instagram, is The Square Plug. Or you can visit our website on www.theplugmovement.org.
Lo ngumnumzana Simon Magama, umkhokheli wenhlanganiso ye The Plug Movement. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni eXe South Africa. EleZimbabwe lamhlanje belinanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day ngesikhathi uZulu esithi kasikho isizathu sokuhlonipha lolu hlangothi ngoba sekukade baphambuka kusithekelo sombuso welizwe esithi kumele balondoloze ukuthula lokuvikela umuntu wonke elizweni jikelele bengayameli cele linye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyancomeka kakhulu umsebenzi ophathwa ngabezomvikela njalo kumele bahlonitshwe baqakathekiswe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Owaqala lonyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ayizange ibe khona imibuthano yokunanza iDefense Forces Day ngendlela yokulondoloza iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-WHO kanye laye uhulumende. Emazini akhe awethule esesigodlweni sakhe ese-State House, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kungalesi sizathu uhulumende wakhe ekubona kufanele ukuba lonyaka leli langa linazwe ngaphansi kwendikimba ethi ZDF Celebrating 40 Years of Excellent Service to the People. Lonyaka uMnangagwa uthi leli langa linazwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuhlaselwa ngendlela ezikusibanga esiphezulu kusetshenziswa indlela zokukhulumisana zebulenjini ngenhloso yokuphazamisa umsebenzi wabezomvikela.
Ekuqhubeni umsebenzi njengalokhu okusisekelo sombuso, abe-ZDF baqhubeka besebenza umsebenzi omuhle kakhulu selokhu basungulwayo. Kungakho ke kufanele ukuba bangcono. Siyababonga kakhulu ke abe-ZDF ngokuqhubeka kwabo belibutho labantu okulizinga laphezulu abaqhubeke ngalo yonke le minyaka.
UMnangagwa uthi kunje leZimbabwe lihlezi ngokuthula kungumsebenzi wabakubutho abakulondolozayo belandela isekelo sombuso welizwe. Kodwa uZulu lamabandla aphikisayo bathe wenzakala elizweni kuphambana lenkulumo kaMnangagwa abakubutho sebaba ingxenye yeZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda,
Uthe abezomvikela baqhuba umsebenzi wabo belobandlululo.
Kodwa uzabona amasotsha sokungani izinja nje ezikokuthiwa sa. Ungathi inja sa nje lenkomo nje lembuzi iyabamba. Kanti ngomthetho wamasotsha kuthiwa uza kwenza into oyibona la uyiqondile hatshi eyokuphonguthiwa yenza ngoba ungenza lokho la ulecala. Namhlanje thina sikhumbula amasotsha ezibra lawo ezandla lawo ekuthiwa ngama freedom fighters uSmith yena esithi ngamagandanga ngamathororo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi osekusenzakala elizweni ayisikho abantu abakuyela empini ukulwisa ukukhipha uhulumende oncindezelo ngaleso sikhathi.
Ibutho selisetshenziswa kwezinye indawo ezingasozo ukuvikela ilizwe, selisetshenziswa njengeparamilitary yeparty.
Omunye wabakhulumisane lalo msakazo umnumzana Stevens Banda uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa ethi abakubutho ngabantu abaqhuba umsebenzi wabo ngendlela njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso.
Nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe, i-opposition bama-civil society ngathi ayatshengisela ibutho leZimbabwe liyama livikele ibandla elibusayo livikele umongameli waseZimbabwe. So ngenye indlela singathi akulo esingakuthakazelela uma sikhangela ibutho laseZimbabwe. Alimelanga abantu baseZimbabwe, limele nje singathi ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo singathi ikakhulu liyaqondiswa mbe liyakontrolwa ngumongameli waseZimbabwe singathi ngucomrade Mnangagwa.
Lanxa uzulu weZimbabwe ehlaba omkhulu umkhosi ngokuhlukunyezwa nguhulumende owephula amalungelo oluntu esebenzisa abezomvikela, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, umongameli Mnangagwa uqhubeka esithi benza umsebenzi oncomekayo. Iziphathamandla zikahulumende wakhe lazo ziyakusekela lokho zisithi baqhuba umsebenzi wokulondoloza ukuthula elizweni kanye leziqondiso ze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Lo nyaka kobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe akubanga lemibuthano yokunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Okungokokuqala lokho elizwe lathola uzibuse. Lokhu kuvinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elimemetheka okwethusayo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokuvinjwa kwemikhosi yokunanza leli langa, uZulu ukhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela ngalesi sikhathi beku-lockdown. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubuyisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakobulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Isuku lwakhathesi lwamabutho esithi yi-Defense Forces asikubona ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela. Akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa isiqokoqela sendaba yisiso kulokhu. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala ye sasithi hawu usuku lwamabutho sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni. Kodwa kathesi kuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
Ayisela meaning, mhlawumbe ingxenye kudala abadala besakhula yale meaning. Kodwa mina amboni meaning yangikhona ngoba abantu okumele kube yibo ukuthi ngabe basi si defend njengamanje la yibo asisuya esaba more than isithe singasilimazi bona. So nxa sikhuluma nge defense angiboni I defense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating Defense Forces Day. Which defense silayo thina njengabantu, ngoba I defense yangkhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje, yesichayayo. So hayi kimi Defense Forces angiyiboni lokuthi kuyini, njalo angila meaning layo, njalo futhi asonto engiyicabangayo ukuthi kungeni kule Defense Forces. Ngibona nje kufanana konke, mhlawumbe bona babayibe baprotector.
Unkosazana Kelly Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abebutho sebehlala njalo nje besemgwaqweni besethusela uZulu.
Kudala abebutho babengaphombukubona bonakala bebhotabhota njengalokho sesikubona khathesi. Manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo, ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo, abasichayayo.
Umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwanamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu.
Usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa, bathwaye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni. Umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki kuhle.
Usuku lweDefense Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo, abanye betshaywa, kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubutho lamapholisa behlangene. Kodwa esethula umbiko wakhe wokunanza leli langa, umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection, lapho siza xoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Mthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 Connection ngo-8 ntambama. Dilami uMike Hove.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abehluli bedale elitsha le-Constitutional Court elizweni leMali bafungisiwe ngomvulo esigodlweni salelo lizwe eBamako ngemva kokukhethwa kulezi sikhundla ukugqinwa ingxabangxoza kwezombusazwe ebikhona kulelo lizwe kunyanga ezedluleyo. Umongameli Donald Trump weMelika ususwe ngesiphangiphangi esigodlweni sakhe seWhite House izolo kulandela ukudutshulwa kwesilisa phandle kwalindawo ngamapholisa e-Secret Service obikwa ebaqondile sengathi uzabalimaza. Owesilisa lo oleminyaka engamachumi amahlanu lanye uthwalelwe esibhedlela elimele kakhulu.
Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangele ukuthi intengo yempahla ezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi lemithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali, imali yangaphandle uyaphumelela, angiboni ithi kungaba kuliqiniso, ngoba siyabona ukuthi intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela. Kutsho ukuthi abalungisa iy'mpahla kumbe lalaba abangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe belokhu besithi bona bathenga imali emsikeni womnyama, ngoba imali ethengiswa kumsika owoma bank umsika we reserve bank kayeneli ngabe sicho njalo ukuthi umsika wakho na usebenzi okunye ukuthi umsika wakho na uhulumende yena ulokhe izandla zakhe zonke zibamba bamba yonke indawo ngaye kuthiwa khona umsika wakho na uvulekile kumanga kungaba ngcono kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hayi thina siyancedisa baya allocate kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakho na kumbe ithwa iluchane iluchwana hathi angibona ukuthi umsika wakho uyaphumelela gaba uyekele umsika usebenze wodwa umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakho na ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate i-optimum position
lokho kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila nokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mkasa othi ilizwe livele alilamali yinqe ngealuphi uhlobo
okwakuqala Gandhi eZimbabwe akulamali ibhondi lona lelo vele kalitholakala emabhenki noma ungazuhambe iphi ibhenki akula bhenki ezakunika imali khathesi sikhuluma ngalaba abasebenza kohulumende abaphiwa ama-RTGS la ukuthi kumele kukhonvethwe abaphiwa i-nostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS lakhathi sesikhuluma kulabanye abavukele ekuseni beseyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki akula mali ebhenki vele ngitsho even la yona le imali imali siyibona nxa zigada kubozupho uzupho ngoye okanye ngathi ubambe i-bond note but ezitolo akula njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwenothi nomunye edrobheni ku-OK omkhulu uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex so lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso
Inhlanganiso yabosomabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo yokuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakumanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni kayibonakali esingathi khona i-capitalization ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe okwesibili udaba lemali imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu kayibambeki
unkosikazi Mkasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini
akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe so laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba bemanostro laba ngikhuluma ngama-77 sebethwala nzima imali zabo zikhona emafonini zikhona kumabhuku emakhadini bathi kazisasebenzi akusela sitolo esivuma iswipe noma i-EcoCash imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni kambe lelizwe lona lelo lokuthi uyathi $1,000 efonini ikhanye iphelela ekujuseni nje usufona nje uthenga amadata
ezinye iyncwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni kodwa uhulumende uqhubeka esala Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo elizweni balemizwa ehlukeneyo ngendlela iqula elithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukuzodinga ulwazi lokuxazulula indubo ezibhekane lelizwe. Leli qula lize eZimbabwe lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela lingazange laba lethuba lokukhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe loba inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete umnumzana Sydney Mfamadi legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi wona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe eseState House izolo. Abathathu laba babuye ukuze kuzwa okungabe kubangela indubo ezibhekana nele Zimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke la izolo bamangala sebetshelwa ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngupresident Ramaphosa oweSouth Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi upresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume bekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela eSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Uthe abasoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akusadaki angenele kundubo ezibhekane leZimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane leZimbabwe.
Into yankonda etshengiswayo yikuthi vele bathanda iZimbabwe osebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elungise izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kweSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazi lutho ngokukhulunywe phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe nxa eleSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kaliyazimiseli ukulungisisa indibubo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakapresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi upresident Ramaphosa akabi rafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe icine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntathela izindaba eHarare izolo omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume loMnangagwa wabezindaba ngoba bezameli beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ntambama ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.